Iqembu leLenders linqobe iCape United nge-1 kanya okuyimpumelelo elithiye lilemiklomelo engamachumi amathathu ngemva kwemidlalo elithumi lane. Kundawo yesibili kuhlezi iqembu leFC Platinum lona elinqobe leBulawayo City nge-1 kanya njalo lalo lilemiklomelo engamachumi amathathu kodwa lingaphansi kweHighlanders ngoba lihlohle amagoli amalutshwane. Iqembu leCape United okuyilo belihlezi phezulu phambilini kwemidlalo yangempela viki lihlezi kwindawo yesithathu lilemiklomelo engamachumi amabili lathoba mune munye. Kundawo yesine kutholakala iqembu leDynamos lona elilemiklomelo engamachumi amabili lanhlanu njalo elibe ngutshikilobhanqa 0-0 leqembu leZPC Kariba lona elisendaweni yesihlanu lilemiklomelo engamachumi amabili lantathu. Iqembu leTriangle lihlezi kwindawo yesithupha lilemiklomelo engamachumi amabili lambili njalo linqotshwe nge-3-1 liqembu leNgezi Platinum okuyilwe lihlezi kwindawo yesikhombisa lilemiklomelo engamachumi amabili lanye. Kundawo yethoba mune mbili kutholakala iqembu leHarare City lona elibe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu leChicken Inn njalo lilemiklomelo engamachumi amabili. Iqembu leBulawayo City lihlezi kwindawo yethoba mune munye lalo lilemiklomelo engamachumi amabili. Endaweni yechumi engalaneni kutholakala iqembu leChicken Inn elilemiklomelo elichumi lathoba mune munye kuthi ngaphansi kwalo endaweni yechumi lanye kule qembu leHowmyn lalo elilemiklomelo elichumi lathoba mune munye njalo elinqobe leBotha Strikers nge-2 kanya. Kundawo yechumi lambili kuhlezi iqembu leChapungu lona elinqobe leMutare City nge-2 kanya okuyimpumela elitsheli lemiklomelo elichumi lathoba mune mbili. Iqembu leWange lihlezi endaweni yechumi lantathu lalo lilemiklomelo elichumi lathoba mune mbili njalo libhaxabulwe nge-3 kanya liqembu leTsholotsho lona elihlezi ngaphansi kwalo lilemiklomelo elichumi lanye. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo umqeqetshi weqembu leTsholotsho uLizwe Sweswe uveze ithemba lokuba iqembu lakhe selizaqhubekela phambili linqoba ngemva kokudonsa nzima ensukwini ezedluleyo.
Sesingahloshi, but we're playing very well, but sesingahloshi. I think sometimes if you lose amagame adlula 4-5 in football, it's either the coach uyakwanisa ukulahlekelwa indlela yenza ngezinto or the players ngobabo. So training it was much on psychological fitness, so we talked about kakhulu. I think it's a turnaround.
Iqembu leMutare City Rovers lihlezi kwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lilemiklomelo elichumi. Ikhuba liyala lilokhu litshona kuqembu leBotha Strikers lona elijeke amanye emsileni owengalane lilemiklomelo eyisithupha. Amaqembu amaningi asedlale imidlalo elichumi lanhlanu okutsho ukuba isizini yalonyaka isifike phakathi laphakathi kodwa kulamaqembu ambalwa okumele adlale imidlalo eyadluliselwa phambili. Lawo ngabalisa eleHighlanders elizadlala leTriangle, eleChicken Inn elizadlala leFC Platinum kanye leTsholotsho okumele lidlale leqembu leMutare City Rovers. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.